Kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lithona njani izulukandaba? Olamukela ku Studio 7 omgqibelo mhla ka 23 Mpalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obe ngumkhokheli webutho uGeneral Constantino Chiwengwa njengomunye wabasekeli bakhe kunye lomnumzana Kembo Mohadi. Ukuhamba esibhedlela njengomuntu mathupha ukwenziwe ngumongameli kuthiya abanye bezibuza ukuthi inyathelo lakhe leli lihle na.
Ngingazi laphambilini kodwa leli nyathelo alezileyo utshengise ukukhula, utshengise ukuthi ulozwele ebantwini, utshengise ukuthi kafuna ukuzibonakalisa ukuthi ungubani.
Inhlanganiso yabo semabhizimusi ithi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubangelwa ukukhuphuka kwendleko yamafutha epetulo kanye lokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe.
Yananzela ukuthi intengo zempahla ziyachanza ziyaphezulu. Ifuel icansile ngamasenti adile mandongaza likhweza ifuel sikhweza yonke into. Ungangena ezitolo lapha konke amagrosari labo jikele abantu bakhwezile between 10 cents and 20 cents indawo eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obe ngumkhokheli webutho uGeneral Constantino Chiwengwa njengomunye wabasekeli bakhe kunye lomnumzana Kembo Mohadi. Ababili laba bakhethwe ukuba ngabasekeli bakaMnangagwa kubandla leZANU PF okutsho ukuthi baza kuba ngabasekeli bakamongameli welizwe. UMohadi nguye ozamela icelela labo ababe kubandla le-PF ZAPU njengalokhu okutshiwo isivumelwano somanyano weZANU le-PF ZAPU. Sile ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ecingweni. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Ndlovu.
Yabona.
Yeah, Mnumzana Ndlovu, sekuze kwenzakala ngemva kwesikhathi abantu belokhu bethandabuza ukubana kanti ngobani abazaba ngabasekeli bakamongameli. Ubone njani, ukuzwe njani wena lokhu amagama ababili la?
Hayi, mina singasho sithi sekuze kwenzakala but abaningi bebevele bebekhangele ukuthi kuzenziwa njalo ngoba iscript ekaMnangagwa nabo bonke abasebenze naye ikhiye kulabo ababonayo ukuthi bazama ukwenzani. Sebefaka ibutho kupolitics, sebefaka amasotha kupolitics. So akutela separation now between the military and the diplomatic. So popo abantu abaningi ababevele bebafeyile bazama ukwenzani bebekwazi ukuthi lokhu yikho kuzokwenzakala. So mina ngibangalanga into ekuphele engikhathazayo ukuthi siyaphambili amabutho asezama ukusithathela ilungelo lokukhetha ngalokhu abakwiza ngesilungu bethi yi-democracy. Bafuna ukusithungela empilweni zethu ngokuhlakanipha kwabo isibutho ezinye indlela ku-governance yelizwe and bona baphethe izibhamu. So akukho lula ukuthi noma ungazi uvote manje usithi uvotela lo munye ongasiwo butho khona bephethe izibhamu uphumelela njani ebuthini khona bakunikeza ilizwe makuthi uwinile ngama-election. So it renders kwenza i-election nje ibe yikudlala and kuyethusa abantu ngoba abantu abaningi bayakubona ukuthi yikho bazama ukukwenza but bevota bethukile ukuthi bazosinikeza yini i-power if singavotela omunye umuntu ongasiwo bona.
Ye kodwa ke nxa sikhangele besibona abanye kade besithi bona kuzakhethwa omunye, kumele kukhethwe omunye abe ngowesifazane, kodwa siyabona ukubana ungakhangela konke loluhlu lwakhe lwe-cabinet ngabantu besilisa, ukubona njani wena khona?
Njengathi ngitoza lomunye umfowethu ngathi mina ungathola ungathi uhambe uthole ngaphansi kwesihlahla sepintisi kunama-orange ayisibuthi yipintise wazelele vela ngikhangelelanga under any circumstances ukuthi le government esinayo izale konokho esikubhekeleyo okunjengo ukuthi bafake abantu besifazane ungathola bekhona yende yabanjengabo ofamtumuru utawuthephise yimisheki nje ayisibi ukuthi yibo bakuzeleyo intentionally ngenxa yenhliziyo zabo kwenzakele nje ngoba lo muntu bebs umngane wabo or into enjengayena leyo they can't angeke bekhone vele ukwenza into efunwa ngabantu isotha lenza into efunwa ngabantu isotha alisebenzi ngedemokrasi isotha lisebenza ngecommand that's why le gama labo liyaka you know basebenza amabala yalawa njengabocommand basebenza nge-instruction ungathi wadubula badubula abasebenzi ngezifiso zabantu they work according to instruction so vele lokho singakukhangeleli yikho kufuze ukuthi abantu bacabange manje ukuthi how do we set ourselves free as a country from evolved necatch yamabutho asekhethi ilizwe bayenza ikhulu not only against Robert Mugabe ikhulu is against the people of Zimbabwe and their wishes the soldiers have taken over political office how do you replace them how do you remove them their faces back that's the biggest challenge esifese wonke umuntu nje othi yena ukupolitics ufuna ukuoppose sokufuze babuye drawing board bezibuza ukuthi thatha over njani amandla aphethe ngomuntu olesibhamu omama bebezithi bezilibharetha manje bethatha isifara bethotha something as women kuze bazibuza ukuthi bazokwenza njani njengoba amasosha esethethe ilizwe ephethe isibhamu
ye manje nxa sikhangele kucele le PF Zapu lapha siyabona ubana umnumzana Mohadi engaba emele bona bezaphu kodwa nxa sikhangele ke la khonoku nje ukuthi uvela isigabeni semandebeleni kungakusichoni
akusatsho lutho lokho mnumzana sokuyikwenzela nje ukuphila abantu izinto lezi azisatsho lutho isotha njengoba ngithilo mase libuzi selisenzela nje ukuliziyani yakuthabisa uyabona uma ukhangela imatshi eyenziwa ngabantu bematshi akhensa umgaba babakhila bezingani sebebakhulula selingabusha manje khululekani phumani lidlale phande yoko leyani umdala esasidlala singabantwana okuthiwa abantwanantwana wazane ekhaya babuza lithi siyesaba bethi lesaba lethi saba izilwane bethe zaphela zathi gu lithi uyagijima lingena izilwane zankhona zikhona phakathi seziqala ukulibamba manje selizilibamba kuphuma laba balamandla kuphela yikho kwenziwe ngamasosha amasosha ayakhela abantu bezimbabwe wathi bantwana abantwana wozane ekhaya abantwana baphuma manje bayaqala ukubabamba njengoba nje ngisithi so even lo Mhadi into nje yokwenzela ukukhava ukuthi kuthiwe silokhu sisalandela i-constitution yezaphu lezana but iqiniso yokuthi akusekho lokho abangani lapha igroup yabangani I can now predict ngingasomprofeti ne ngikutshela ukuthi abalaba bahlangene bavumelana batshela usibanda ukuthi sibanda njengoba nosungukhomanda we-army kanje umnawa kamaye phuma kungena ithi wengawona uba ngu-deputy ma u-deputy uthi wenge sengu-president angaphuma wona ungena ube ngu-president bacilane batsho njalo yiko bafuna ukukwenza manje so but you know what I'm talking about
ye hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi sibongile kakhulu mnumzana
ngiyabonga kakhulu number
okay alo ke ngumnumzana Bheki Lizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe besixoxa la ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Ukuhamba esibhedlela njengomuntu mathupha ukwenziwe ngumkamongameli kuthiye abanye bezibuza ukuthi inyathelo lakhe leli lihle na. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uzihambele esibhedlela lesi wafika wacela ukwelatshwa kodwa waqala wambuluzelwa andubana alotshelwe izikhalazo zakhe ephetsheni nje elingatsho lutho. Ngemva kwalokho wasesazisa abongi ukuthi ungubani. Abanye bayalisola leli nyathelo besithi kanti vele ubengaphi sonke isikhathi usezodinga usekelo lokuthi umkakhe avotelwe kukhetho oluzayo kuphela na. Kodwa abanye abafana loqoqa inhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu bathi leli nyathelo lihle kakhulu.
Ngibona ngathi kethi inyathelo elilungileyo ngoba uyakwazi ukuthi abantu bayaphithenda nxakubuya umuntu ungabuthi ukuthi angakhuluma ukuthi uyabula bayayenza izinto abavele bengazenzi. Ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu ukuthi abone ngoba nxa abantu bekhuluma abantu babakhulu and abantu bona abantu ukuthi bazivikela bethi thina siyasebenza asimanga akusiqiniso khona okukhulunywa ngabantu ngendlela esiphatha ngayo izigulane ihle kakhulu kube kanti asiqiniso. Ngibona ngathi ithethi inyathelo elihle kakhulu ukuthi azibonele sozathi noma ebuzwa abantu bekhuluma izinto against zethu kube lobufakazi bokuthi ziqiniso sikulikezakala izinto bayazenza.
Ngezinye indlela kutho ukuthi umbona engumama olungileyo yini owenza umsebenzi ka-first lady ongafani lalo amelamayo?
Ngingazi laphambili kodwa leli nyathelo alezileyo uwe utshengise ukukhula utshengise ukuthi ulozwela ebantwini utshengise ukuthi kafuna ukuzibonakalisa ukuthi ungubani ngoba vele ungawumkhotheli kumele uzehlise utshengise ukuthi ungumama wesizwe akhona ukuziphatha engathi kuthiwa umuntulwana ophonga ujoji endleleni wafaka umteni. So mina okwakathelisi sibili ngibone ngathi ube nomehluko umama lwana omunye esimaziyo uphumileyo.
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu oqoqa inhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Retailers Association of Zimbabwe ithi ukuqonga kwentengo yempahla elizweni kubangelwa ukukhuphuka kwendleko yamafutha epetulo kanye lokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency. Ngakho uhlupho lolu alusoze luphele kungalungisiswanga imbangela yazo. Ekhuluma le-Studio 7 lamhla umgcinihlalo walenhlanganiso umnumzana Danford Jimudashu uthi ezinye impahla okungamelanga zidule ezigoqela inyama baziwoda phandle kwelizwe okubangela ukuthi intengo yazo ikhuphuke. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uqoxe lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okubhekane lezakhamizi ngalolu daba.
Yananzela ukuthi intengo zempahla ziyachanza ziyaphezulu. Ifuel icansile ngamasensa kile mandonga lalikhweza ifuel sikhweza yonke into. Ungangena ezo lapha konke amagrocery labo tube abantu bakhwezile between 10 cents and 20 cents indawo eziningi. Njalo siyananzela ukuthi vele ifuel lwalukhwala kudala kulisi lukhona ukuthi xa uswayipa ugcina i-charge price ephezulu xa ule cash iba nganeno. Kodwa la ikheshi siyangokuthi yimhlobo nemali akuyibhondi baslayithi haya nawungawuthela iusa iyabe ibhansi kodwa iqeshe ukuthi iusa balutshana abantu abalayo so kabantu abahlukuluza utandi ino okukhoza leyo okubange oyimbanga yakhonokho.
Kwakuvele kusenzakala lakuqala kumbe kubuya kathesi lokuqonga kwentengo yempahla?
Hayi, ekuswayipheni vele kwakulo hlupho lokuthi nxa uswayipha intengo yayingathi phezulu kodwa ihlupho yokathesi nxa kukhwela amaprize layo phela leyani iyalandela yokuswayipha ukuthi engxenye awawungaswayipha uluthi asengxenye eyi-$5 soluqanzile lwaso lu-more than $5 so ngilihlo besilalo. Kodwa esikunanzelayo kakhulu ukuthi vele intengo zempahla eziningi zamagrosari kuyachaza between 10 cents and 20 cents. So khonakhona abantu kubatholisa zema ukuthi ikhisimusi yabantu ikhanye ngathi hhayi asibe ikhisimusi enhle kakhulu njalo vele kushetha kwemali kokuluhlupho ukuthi abantu sebebonge sekufanele ukuhambe khona khani yeswayipha ngoba ukuthi ubambe imali i-cash ngokwayo ayitholakali. Emabhanga abantu bayalayina ngokunanzela ukuthi uhlupho esisalayo ukuthi njengabantu asiphilayo sibala abantu izihlobo zisezisemakhaya. Kwesikhathi akufuni kube le nto ungayithumela ekhaya ngezizathu ezithile and ekhaya awusoze uthumele ama-ecocash so uyazama ukuthi imali. So abantu bayalayina kodwa abantu abaningi lao ungaziye ebhenki emabhanga nabantu bokule ndwendwe ezinde awusazihluphi ngawo usasa kodwa kwesikhathi kuba lentengo sibuye ukuthi uyidinga imali usuyitole kwenza ukuthi ungeziseke but amalayini akhona hhayi vele ayisabeka and ihlupho senza amalayini kuyafika nje isikhathi sokuthi izinto zingakavala ubona ongasilala ngokuphela mali fana kuma-ATMs ukungena phakathi futhi emabhenki kubuhlungu ngoba ngiya lapha niyafika unike isijumba semali le yamakhe le kodwa ubana nxa futhi usithenga ngemali yamakhe uzananzela ukuthi into engaba sithi ngxembe esale ithenge $5 nxa uzuthela isijumba samakhe engxa ibefaka $2 betfaka $2 phezulu abanye abahle bahambe bathi hhayi asibambi loku imali yamakhe inengakho.
Labana abathengisa phandle ama-vendors eyabo intengo yilokhu iphansi
ye intengo phansi kodwa kuwananzelela bakhwezile imijana ndabona labana amavenda bona okwenza kungakhanya ukukhweza kwakona ukuthi nakuthi ubethengisa amatamatisi engaye ngedola engu-5 kadeze ngaqhubeka edola kodwa ati-4 umuntu ongananzeleki ngabe ngathi akukhwelanga kodwa kuyabe kukhwela into ngoba usehlise inamba yamatamatisi athengisa ngoba inamba efonyeni abethengisa ngoba inamba yamabhanana ngedola kodwa labana ukuthi akunanzeleleki ngoba babelokhu be-maintain idola yabo kodwa bezama uku-reduce ama-quantities esingakuthi-ke ukuthi vele kuyangathi kodwa labana abaphandle bangcono ikhwele engcono ngoba ukwenza ibe ngcono mbono ngathi abantu abathengisayo baningi so la ungakhweza kakhulu abantu bayagcina bengathenganga kuwo laphana ngabona sokuyindlela yokuthi njengoba kule competition mana la mizama ukuya phansi ba abantu babuyekile.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo, umphathintambo kahulumende obona ngezokuthengiselana umnumzana Mike Bima usegcizelele amazwi kamongameli Mnangagwa asanda kuwakhuluma awukuthi uhulumende uzathatha amanyathelo awukuvimba ukukhwezwa kwentengo yempahla amahlayana. Kodwa umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBhinga South edalele ePhalamende, uthi imizamo kamongameli Mnangagwa iza kuba yize.
Ngimzwile Sibili esitsho ukuthi ukhuthaza osomabhizimusi, uncenga osomabhizimusi ukuthi bengaphoyi kukhweza nje. Nxa kuyikuthi esitsho njalo kutsho ukuthi sesingacabangela ukuthi yena ngokubona kwakhe laba abakhwezayo bakhweza nje mahlayana ngoba bayakholisa ukukhweza intengo zempahla. Kanti umkhonomi kawumi ngaleyo ndlela. Umkhonomi ukukhwela kwempahla kubangelwa yikubana i-demand iyabe isinengi ukwedlula i-supply, esikutsho i-basic economics yona leyo. Okutsho ukuthi kasiqale sigcwalise impahla lezo zibe ziningi okuyakwenza ukuthi abathengayo babeke lokukhululeka lokuthi hayi kulokuthi nithenge kuzibani ukuthi ngiyethenga kulwana, okuzayenza ukuthi laba abathengisayo-ke intengo yabo beyehlise ngoba impahla ziyabe sezigcwele elizweni. So ayisikho kuncenga labana abantu ukuthi kabehlise impahla, okukhona ukuthi kazibe khona lezo mpahla ngendlela zonke ezingenzakala ukuthi zibe khona elizweni. Lokho kuyayenza ukuthi intengo yehle, hathi ngenxa yokuthi uhulumende ukhulumile. Uhulumende angakhuluma ethi impahla kayehle, abathengisayo bebona ukuthi akusela nzuzo ukwehlisa leyo empahla, okuyagcina kusenzakala ukuthi leyo mpahla iyaswelakala phakathi nakwelizwe.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umela iBhinga South edalela iPhalamende, ubexoxa leStudio 7 eseHarare.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM, lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook, kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Abanye abakade besemhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa owenzelwe eSouth Africa ngolwesine basole indlela lumhlangano oqutshwe ngayo. Omunye walaba bantu ngumnumzana Albert Zwelibanzi Gumede, induna yakwamthwakazi eseSouth Africa esixoxelayo.
Ngoba la ithe ma iqede inkulumo wathi uyaphuma phandle wathola ukuthi bakhona abantu abakhalazayo ukuthi abaphetheki kahle ngale nto, bamemukela yena ukuthi yebo ube ngupresident kodwa kwenzeki ngendlela okuyiwo abantu abacabanga ngakho. Akazange athole isikhathi sokuthi akhulumisane laba abantu abafelwayo. Manje siyathanda ukuthi isizwe sakithi sikwazi lokho ukuthi yini indlela ezayo, ngoba ukwenza kwayo indoda le ngubaba Mnangagwa uyenza exactly whatever mgabe titi ngesikhathi iqala ukubuya ku 89 90, wenza kahle ongathi wenza kahle kanti wenzela ukuthi abantu bangene ngaphakathi abese yabagoqela. Manje kuyabonisa ukuthi lento ayihambi kahle, baye bafika isikhathi singaphakathi lapha nabaxotsha ama media bathi ukuthi kawaphume phandle, kanti ama media ancedisa abantu bonke lelizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. Okwesibili, yonke inqubomgomo ebingaphakathi lapha ibikhulunywa ngesishoni, kwaze kwathi abantu bona kade bengaphakathi bathi baphakama babukhuluma ukuthi hayi bo akuona amashona wodwa la, sebekhohliwe ukuthi leyo embassy yabo ise-South Africa, leyo embassy yayo bonke laba abantu ababizileyo bengaphakathi ngabantu abehlukene ngobuhlobo. Kwabonisa kwacaca kahle ukuthi inebungozi obungaphakathi lento lobo ungahamba uye-investa kuleya lizwe, kufanele ukuthi into yakho loba yini oyifakile ikhuluma isishona loba wena ukhuluma isishona, which is asiku-understand thina leyo nto leyo ukuthi ihamba kanjani. So siyafisa ukuthi abantu bakithi bakwazi. Enye ekufanele ukuthi abantu bayazi kahle kahle ngeyokuthi uZimbabwe means iHarare kumbe Mashonaland, uMthwakazi means iBulawayo kumbe iMathebeleleni, ngoba ngendlela okwenzeka ngayo bona ma bekhuluma bathi Zimbabwe bese begoqela wonke umuntu, kanti laba abayiba iMathebeleleni labo bagoqela bakhulumi langabo, akukhulunywa lokuthi iGugulawayo likwenzeka ini kwafa ini, bakhuluma ngebhizinisi langeHarare laneZimbabwe. So-ke abantu kufanele bavulele ingqondo bakubone ukuthi laba abantu abekho kibo, yibo bona abemathebeleni, yibo abafuka uzifaku laba bantu. Siyafisa-ke ukuthi abantu bakwazi lokho. Ma ngakuye ukuthi ubaba uMnangagwa uyezwa lento esiyikhulumayo, siyacela ukuthi alalele indlebe zabantu, ukukhala kwabo nabantu, izikhalazo zabo. Ma ngakuye ukuthi uzimisele ukuthi uyayilungisa lento, amukele izikhalazo zabantu.
Ye, manje kuthe kusenzakala khona lokhu ekhuluma ngesishona, kuze waguqula yini wakhuluma ngolimi oluzwiwa ngumuntu wonke?
Kube ngomunye umphathi obengaphakathi laphayana, yena uMnangagwa ubengakafiki kwayena laye bababhizi ngaso isona, abakwazi ukukhuluma, bakhuluma isilungu bagcine bekhuluma ngesona, okubonisayo kuhle kakhulu ukuthi bakhuluma labantu bakibo besishoneni. Abazange bakwenze lokho, uthe sebona lowo muntu kade ekhulume ngaso isishona leso abantu sebemkhuza, wabothe buye engathi uyaguqukuya esilungwini, kodwa wabuya wakhohlwa. Uthe ma ngaso kulokhu kuphambili ngemva kwe-30-40 minutes waqhubeka ngaso isishona sakhe. So-ke kwabonisa ukuthi le nto ayihambi kahle. Siyafisa ukuthi uma ngabe senza imihlangano yabo bamukele umuntu wonke.
Alo-ke ngumnumzana Albert Zwelibanzi Gumede, induna yakwaMthwakazi eSouth Africa. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amaxuku ahlomileyo langahlomanga akwele South Sudan awasayina isivumelwano sokuthula alethemba lokuthi uzakuba lokuthula kulelo lizwe lanxa uhulumende weSouth Sudan esala ukuvuselela isivumelwano asisayina ngenyanga kaNcwabakazi. Amapholisa labasebenza ukuhlenga uZulu bathi kufe abantu abalikhulu lamatshumi amathathu lantathu, njalo abanye ababonakali kulandela izulu elibangele ukuthi kube lodaka olungcwabe abantu abanye bagalula kwele Philippines. Umeli wemakhokhoba edalela ePhalamende uKenel Chingadube uthi kunzima ukuba kukhulunywe ngempahla eyathathelwa ibandla leZibra yiZanu ngesikhathi seGugurahundi, ngoba isikhathi esesadlulayo sesiside njalo amabandla omabili abhalelana phansi isivumelwano sokubambana ngo-1987. Ake sizwe ingxoxo ayenzileyo uChinga Dube lo Gaina Gumede owe-Studio 7.
Ngingake ngitsho mina ukuthi kuyahamba njani, ngoba njengoba sazi ukuthi ngo-1987 omongameli ababili laba okhokhela izalo nokhokhela izapho umdali wasiyayo Kobe bahlala phansi bavumelana ukuthi amabandla lasihlangene. Into engingayazi kahle ukuthi-ke impahla lezo kwakuvele kuye kwathiwani ngazo. Abanye njalo bathi bona hhayi impahla lezo zahlanganiswa, ezingahlanganiswanga ezeZibra. Abanye njalo bathi bona hhayi lezo lazo ezezaphu umingekuyeni. Mbona ingathi kulobuziyanyanya obukhulu kakhulu, ngoba kathi sesihambile phela. So iminyaka edlula sethi iminyaka engamashumi amathathu ibigijimela amashumi amane iminyaka leyo. Ngakho-ke ngake ngitsho ukuthi lezompahla zisekhona njani angikwazi yabe ngihamba manje.
UDabengwa ulelungelo na elokufuna lezompahla ezathathwa yizanu? Izaphu le izaphu entsha kumbe izaphu yona le eyakudala?
Hhayi, kuya ngokuzwisisa kwabo, ngoba njengoba zithutha ukuthi umongameli wezaphu eyiyo yayiveli khona kwakunguye umdala Kavuko. Ngakho-ke kuthe ngokuya phambili uDabengwa wayengomunye wenkokheli zethu izaphu, kodwa-ke wasesuka insolo ethize wasephuma esivumelaneni leso sasishiyesenziwe ngumdala layo umongameli Mgabe. Wathi esiyeceleni into yakhona nje yahlupha, ngoba akuzange kutsheniswe kuhle ukuthi-ke njengoba esephume abanye basala ngapha babekube babe kulele ilizwi ababevumelele ngalo umdala uNkomo nomdala. So kuyathiwa ningakho. Ngakho-ke bajamelana namhla yikho kulokhu kunjalo.
Hello-ke ngu-retired Colonel Chingadube owebandla lezanu PF emela imakhokhoba edale lephalamende, bekhuluma ecingweni loGaina Gumede we-Studio 7 ekwaBulawayo. Umculi olodumo uMadlela Sikhobokhobo ukhuthaza ukuba imisakazo yeZimbabwe yehlukane lokutshaya ingoma zakwele South Africa itshaye kuphela ingoma zabaculi bekhaya eZimbabwe. Okunengasikuzweni kuJoseph Njanji.
UMadlela Sikhobokhobo utsho lokhu ngesikhathi esamukela isicoco seSky's Metro FM People's Choice Song of the Year Award emkhosini wokunanza abaculi abaqhube kuhle lonyaka oqoqwe ngumsakazo weSky's Metro FM ngolwesine ntambama edolobheni lakoBulawayo. Kusasa ngomgqibelo uMadlela umeme abaculi abagoqela uMartin Sibanda weNdolwane Super Sounds, uJays Marabini kanye labanye ukuthi bayethokozisa abantu baseGwanda enkundleni yephelandaba kuyingxenye yemizamo yakhe yokusa umculo ebantwini. Abanye abathole izicoco emkhosini weSky's Metro Awards ngabagoqela iqembu lekukhanya kwesizwe elinqobe kumncintiswano weBest Imbube, othethe isicoco seBest Afro Soul nguBekezela, iBest Maskandi ithethwe nguZinjazi Yamluma, iBest Song by Duo or Group ithethwe liqembu lesinazo, iBest Chibilika iphakanyiswe nguMr Bones, kuBest Urban Fire Song kunqobe uChipman, isicoco seBest Collaborated Song sithethwe nguYoung Tyran kanye loAsaf. U-Abigail Mwembe uthethe isicoco seBest Gospel Song, isicoco seBest Music Production sithethwe nguBlessing Stott, uCooksman uthethe isicoco seBest Urban Song, intatheli yethole isicoco sokubhala kuhle ngezomculo nguBongani Ndlovu wephephandaba leChronicle, uClement Magwaza uthethe isicoco seBest Dance Song, eseBest Hip Hop sithethwe nguFloppy X, uRyan Synth loPaula Paloma bathethe isicoco seBest House, uTuyang ukhethwe ukuba yiBest Breakout Star, uPrudence Mabena ukhethwe ukuba yi-Female Achiever of the Year, uMajaha Wodwa Jays Marabini uphiwe inhlonipho ye-Most Outstanding Contribution to Music, uZinjazi Yaluma uthole isicoco ese-People's Choice Mail ukuthi kucele labesifazane kuthole uLorraine Stott, umgcinisihlalo webhodi yenkampani ye-Fairtalk Communications okuyibo abanikazi bomsakazo weSky's Metro FM, uZweli Ndlovu utshele uZulu ukuba ithalenta belivele likhona edolobheni lakoBulawayo lendawo ezilgaqeleyo, kodwa inkinga bekuyikuswelakala kwamathuba.
The talent is very important. We have always had talent for Blawan. We are not starting now. It has always been that way. The only difference is we do not have the platform. Our money is
esilawo umsakazo osakaza usakazela thina sonke.
Umsakazo weSky's Metro FM umsakazo osakaza osedolobheni lakobulawayo usakazela abantu baleli dolobho lezindawo ezilikombolozeleyo. Lo msakazo uqale ukusakaza nyakenye njalo usunikeze amathuba abaculi besindebeleni ababengaziwa.
Selugqiba lapha uhlelo igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.